nangagwa uthi ilizwe lizadinga ukudla okungafika isisindo esingama metric tons azinkulungwane ezedlula ingxenye yesigidi 680,000 ngoba ilizwe lizavuna amabele ayisisindo esingamathani afika phose isigidi 868,278. Wengeze esithi indlala yalonyaka iyesabeka.
I do hereby declare a national state of disaster.
Sengibika ukuba kuzakuba le national state of disaster ngenxa yendlala ebangelwe isikhudumezi se-El Nino.
Umnangagwa uthe kulabantu abafika izigidi ezimbili lengxenye 2.7 million abazadinga ukudla lonyaka. Uqhubeke esithi akunamuntu ozakufa ngendlala elizweni ngoba uhulumende wakhe ezimisele ukuba wonke umuntu athole okokudla.
No one and no place will be left without sustenance.
Akulamuntu loba indawo ezasala ingatholi usizo.
Uthe uhulumende wakhe uzasebenza lamakhampani azimeleyo ukuba uvulwa atholise ukudla. Inhlanganiso ezitshiyeneyo bezikhuthaza ukuba uMnangagwa athathe leli nyathelo ngoba uzulu ubevele eselamba kusukela umnyaka odluleyo. Sixoxe lo mnumzana Everton Ndlovu obona ngezehlakalo zendlala lokunye ofundisa eNational University of Science and Technology othi eleZimbabwe kumele lilungise okubhangela indlala elizweni leli minyaka yonke.
Okudingakalayo kathesi njengoba sekudikliwe a state of disaster yikuthi sikwazi ukuprotekta ama-livelihoods abantu, siprotekte le development yongaleyi ekhona ukuthi ingalimali.
Ingcweti kwezomnotho esebenza eZimbabwe Economic Forum umnumzana Libert Ncube uthi abantu abaningi bayakwamukela kuhle okwethulwe nguMnangagwa. Enye njalo ingcweti kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya okwenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions Khomaliso uthi kungaba nzima ukudingelela eZimbabwe imali efika amabhiliyoni amabili amadola 2 billion ekuthengela abalambayo ukudla. Lokhu kusekelwe ngenye njalo ingcweti kwezenotho esebenza lenhlanganiso yabakhubazekileyo eye-Disability Center umnumzana Masimba Kuchera othi kulungile ukuba ilizwe lenze lokhu kodwa isithi eleZimbabwe seliphuzile ukubikela umhlaba wonke ukuthi libhekane nendlala esabekayo.
Umbuzo ongaba khona yokuthi asiphuzanga yini, ngoba ungakhangela uzabona ukuthi iZimbabwe isiyi-third country, iMalawi leZambia sebedikleye state of disaster kudala. Bekumele i-state of disaster idiklewe well before.
Ugatsha lukahulumende wakwele Melika olwe-United States Agency for International Development lwabika ukuba abantu abafika izigidi ezimbili namashumi amabili 20 million bazahlaselwa indlala eningizimu yakwezwekazi ze-Afrika lonyaka. ele-Zambia labangela ukuqala ukwethula isimo se-national disaster ngoNhlolanja. eleMalawi lalandela kunyanga esanda kwedlula. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.